Soku izika disendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Welamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlaka 18 kuNhlolanja 2025 ngokwesithube. Endabeni zethu namhlanje.
Nxa kuyikuthi abakhankasela umnangagwa bayamlalela, kumele sibabone bethula. Kodwa nxa singabona bengathuli beqhubeka ngomkhankaso wabo, sizacina sizibuza into ezimbili.
UZulu weZimbabwe useveze imibono etshiyeneyo phezu kwamazwi kamongameli Emmerson Mnangagwa awokuthi uzasuka embusweni ngo-2028.
Lapho okutota khona uyathi uhamba onyawo lutshone sibila, nxa ufakile i-fertilizer uqhubeka kubomvu.
Ababona ngezomkhathi bathi kuza kuna izulu elikhulu eZimbabwe elilakho ukudala umonakalo omangalisayo ngesikhathi ezinye izilimo sezitota. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. UZulu weZimbabwe useveze imbono etshiyeneyo phezu kwamazwi kamongameli Emmerson Mnangagwa awokuthi uzasuka embusweni isikhathi sakhe esivunyelwa isisekelo sombuso welizwe singafika ngo-2028. Untungameli Nkomo weStudio 7 usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
UMnangagwa utshele abahleli bamaphephandaba izolo ukuthi lanxa abalandeli bakhe befuna aqhelise umbuso wakhe, kasoze akwenze lokhu ngoba uhlonipha umthetho. Uthe abagqugquzela lokhu kungenzeka kube ngabazenzisi abalenjongo zabo abangayisiwo malunga ezanu-PF. Wengeze wathi amalunga aleli bandla aqotho kumele alandele umzekeliso wakhe. UMnangagwa uthi ngo-2028 lapho azagqiba khona amahlandla akhe okubusa amabili avunyelwa isisekelo sombuso welizwe, ibandla leZANU-PF lizakhetha umholi omutsha. Useke wakutsho lokhu phambilini. Kodwa amanye amalunga omphakathi kanye labenhlanganiso ezizimeleyo ezifana le-Crisis in Zimbabwe Coalition bathi abamkholwa ngoba kakaze aphumele egcekeni etshela abasekeli bakhe ukuthi batshiyane lomkhankaso wabo. Kodwa njengoba esewagcizelele amazwi akhe kungaba lotshintsho na? Sibuze umholi wenhlanganiso elwela amalungelo omphakathi eMathebeleland Institute for Human Rights, uMnumzana Khumlani Maphosa.
Nxa kuyikuthi abakhankasela umnangagwa bayamlalela, bayamhlonipha, kumele sibabone bethula. Kodwa nxa singabona bengathuli beqhubeka ngomkhankaso wabo, sizacina sizibuza into ezimbili. Okokuqala, sizazibuza ukuthi umuntu omdala ulikhuluma iqiniso yini. Okwesibili njalo, sizazibuza ukuthi kodwa usesele control yini ngebandla lakhe.
Ingcwethi kwezombusazwe uMnumzana Efidlela Ncube uthi mahle amazwi kaMnangagwa nxa eqinisile.
Amazwi amahle kakhulu uma engawagcina. Nxa ngabe njalo engaqinisanga sekuzalimaza yena, kuyamenza abe ngumuntu ongathembakalanga ebantwini lasemhlabeni wonke jikelele.
Owake wamela isigaba seBhinga edalele parlamente elilunga lebandla eliphikisayo ele-TCC uMnumzana Prince Dubeko Sibanda uthi uMnangagwa ungumkhohlisi.
Ifekti yokuthi yena uzithulele belokhu besiya phambili bekhuluma ngento yona leyana ukuthi siyajija i-constitution sizakwenza lokhu kuze kube lokungani elizweni akusamanga kuhle, yena ethule engabakhuzi kutsho okuningi kotya.
Kepha ilunga leZANU-PF uMnumzana Malaki Nkomo uthi uyawakholwa amazwi kaMnangagwa.
amuntu lokunye ukukhuluma okudlula konoko akwenza umongameli ukuthi athi yena mina a ngimangisekelo sombuso kodwa phela ebandleni ngale ukukhuluma kulibandla lezi ibandla lezamphethe ngesikhiso abalandeli abangabe belazo kodwa umongameli abese batshengisayo ukuthi lapha hayi mina ngisakumala
Kulokufuthelana okukhulu kuZANU PF phakathi kwalabo abafuna kuguqulwa isisekelo sombuso welizwe ukuze uMnangagwa eqhelise umbuso wakhe lalabo abathi kumele achiyele umsekeli wakhe uMnumzana Constantino Chiwenga abanye abalwa impi yenkululeko abakhokhelwa nguMnumzana Blessed Geza bathi uMnangagwa kumele ehle embusweni kathesi ngoba usehlulekile ukulungisa indubo zabantu beZimbabwe kanti njalo ukhohlakele uGeza usedingwa ngamapholisa ngoba esithi wathuka uMnangagwa kungenzeka uMnangagwa achiye umbuso njengokuthembisa kwakhe Ngubani ozakhethwa iZANU PF ozancintisa emelele libandla kukhetho. Olandela izombusazwe ezimele uMnumzana Difa Dube uthi lokho kusobala.
Sibona ukuthi kuyatshengisela sobala ukuthi uChiwenga nguye ozangena. Ngoba njalo nxa sikhangela muva sicabanga ukuthi uChiwenga wabe neqhaza elingakanani alidlalayo ukuthi uMnumzana uMnangagwa ukuthi abe yangene kulesi sikhundla abe ngumongameli wabe neqhaza elikhulu kakhulu. Esikhangelele ukuthi vele ukukhangelele khonoko ukuthi njengoba wathi ugeneral ebusotsheni ukukhangelele ukuthi kube nguye olandelayo kathesa ukuthi angene abe ngumongameli weZimbabwe.
UMnangagwa usolwa kakhulu ngabantu abanengi abathi usehlulekile ukulungisisa umnotho weZimbabwe kanye lokuhlonipha amalungelo oluntu okuyizinto athembisa ukuziqakathekisa ekungeneni kwakhe embusweni ngo-2017 kulandela ukugenqulwa kukamongameli Mugabe libutho. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington, imi uNtungameli Nkomo.
Uhlangothi lukahulumende weZimbabwe olubona ngezomkhathi olwe-Meteorological Services Department luthi kuza kuna izulu elikhulu kusasa eMathabeleland enkabazwe lezinye izabelo elilakho ukudala umonakalo omangalisayo. Luthi izulu leli lizabe lilomoya omkhulu. Ababona ngokuhlenga uzulu abe-Civil Protection Unit bathi kumele uzulu alalele imbiko ethulwa kumaphephandaba lemisakazo. Lokhu kwenzakala ngesikhathi abalimi abanengi eMathoreni South bekhala ngokutsha kwezinye izilimo ngenxa yezulu elinengi. Sixoxe ngodaba lolu loMnumzana Khumbulani Magwaza Moyo ohlala eMathoreni South.
Mina ngiseGwanda endaweni okuthiwa kuseGaranyemba, kuSimbi Village, iGaramba iWard Center, then eSimbi Village. Okwenzakalayo izulu liyana sibili liqhubeka lisina ayinkomo sezikahle sibili okokuthi lofuna ukuthengisa amshiwa sesile vali yemali bese singena emasimini kukahle sibili okukhona ukuthi lapho kutota khona abantu sebegijime bafaka ifertilizer ukuthi mhlambe ungakhula babe sebedinga futhi ukuzalisa kodwa okusalayo ukuthi lapho okutota khona uyatuhamba onyawo lutshone sibili lanxa ufakile ifertilizer uqhubeka kubomvu. So indaweni yakithi lapha into eyenzakalayo ukuthi nxalingana kakhulu kuyatota kwezindawo.
Kambe lukhona uncedo yini eludingayo ukwenzela ukuthi kulungiswe udaba lolu?
Abantu badinga usizo kakhulu kufertilizer okokuthi nxa bengatholi ifertilizer. Ngikhuluma ngesizathu esikanje. Umquba abantu abasela nkomo ngokweningi ziyafa, uthola umuntu esela nge-35. Ngiyakhumbula omunye umakhelwane wami eselwe i-16 ka-1. Lami ngikhuluma umfowethu osemzansi othiwa umluleko moyo ubethela inkomo zakhe zakwana 6 sibili but ngikhuluma athi sukusele yodwa inkabi yeseleyo. So ngokunjalo emasimini lakho kunjalo isizathu sokuthi njengoba abantu adebele inkomo eziningi zifile baswela inkqubo longelazo vele ukuthi ukuthi uzathola kubomvu njengamakhiwa sibili kungelalutho okwakuthi kusho untondobari kukuncane wese futhi izulu libe laphuza ukona ngokunjalo antumumbu yabantu.
Lo ngumnumzana Khumbulani Magwaza Moyo ohlala esigabeni seMatoni South obexoxa leStudio 7 esekaranyemba. Abezindaba abeRoters babika ukuba eleBurundi selisuse ibutho lalo kwele DRC lapho belincedisa khona ilizwe leli empini yalo labahlamuki beM23. Kubikwa ukuba lokhu kulakho ukwenza ukuthi M23 ihluthune amanye amadolobho phezu kokunqoba ibutho lelizwe eGoma, Bukavu lezinye izigaba. Lokhu kwenzakala njalo inhlanganiso ye-United Nations isithi iM23 ibulala abantwana abaningi lapho engena khona. Inhlanganiso ezigoqela iSADC, East Africa Community, le-African Union zikhuthaza ukuba iM23 ibeke phansi izikhali ikhulumisane lohulumende we-DRC. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomnumzana Joyce Ngwenya okunhlanganiso ye-Common Market Polypar Solutions.
Liyabona ke sasikusho ukuthi umnumzana uChisekedi akala sifiso sokulungisa udaba lolwana ngoba siyazi ukuthi akazanga emhlanganweni weSADC akahambanga emhlanganweni weAfrica Unity kuthi ukuthi yena vele ukhanya kumthokozisa kuyomjabulisa ukuthi kube kusifa abantu eGoma. Yikho iM23 asisoze sithi khathi singamalwe cacha. So ukhanya kimi njengokubona kwami singathi yi-liberation force. Nxa ulomuntu umongameli welizwe odelelayo njengoChisekedi aba umongameli abaningi behlangana befuna ukukhuluma ngodaba lwenkinga yakho wena awusabonakali kutho ukuthi uyadelela abantu yikho ukhagamela emdelela ikho sesithi khona iM23 sesithi yi-liberation force ukukhulula abantu be-DRC abahlukuluzwa ngokungabuswa kuhle nguye uChisekedi.
Ye baba Ngwenya, siyabona ukuthi i-African Union kuzobuya, East African Community kuzobuya, konke nje inhlanganiso ezimele amazwe kuzukazi ye-Africa khanya kwabehlula ukuthi belungise udaba lwempi le ekwele DRC. Pho manje kumele kuphathwe njani kwakhe lokho?
I mean angivumelani lawe mfowethu ukuthi kuyabehlula ngoba phela inkinga kayisiwe yabo yodwa, inkinga yomuntu wonke. Yiko njengoba ngisithe nje ukuthi nxa umuntu elenkinga emzini wakhe abadala kumbe osobhuku bezama ukulungisa indaba yakho kodwa wena ungizi emhlanganweni kutho ukuthi yabungela sifiso sokuthi ulungisise udaba, akusoze kwenzekale ukuthi iSADC le IGAD balungise kumbe iAU le United Nations balungise idaba le-DRC uChisekedi engekho. Bafanele bahlale phansi bakhumisa milota bebathathu, uChisekedi uKagame laye uMuseveni. UChisekedi uyadelela kasabonakali, yikho nxa engasahlaliswa ngaphansi yena uthuthi udaba lakhona alusalungiseki. Kungaba ngcono nje bayekele M23 ingene yedlule eBukavu, eGoma, eLumbumbashi, ifike ngaphi eKinshasa, babe yiwo ababusayo ngoba lowo ujaha lowo khona lowo ubaba lowo khona ukhanya kazwisisi ukuthi kule nkinga ekhaya.
Umnumzana Rejoice Ngwenya ukunhlanganiso ye-Common Market for Liberal Solutions ubexoxa leStudio 7 eseHarare. Sinesikhangelo ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inkokeli yezwekazi le-Europe iqhuba umhlangano wokuphendla indlela zokudlelana lohulumende kamongameli Donald Trump okanye iqhuba ezinye inhlelo ezingathakazelelwa ngamanye amazwe. Abalwela ilungelo loluntu abezempilakahle labanye bathi kumele kukhululwe umnumzana Kizza Besigye wakwele Uganda, wathunjwa nyakenye kwele Kenya, wavalelwa entilongweni eKampala. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha eVoice of America, Washington DC. Weziphathelene leMelika, iziphathamandla zikarhulumente wemelika lezakwele Russia ezibona ngokudlelana lamanye amazwe ziqhube umhlangano namhla eSaudi Arabia zikhuluma ngokudlelana kwamazwe la kanye lendlela zokumisa impi eseUkraine. Amacele omabili athi akhangele ukuthi inkulumo lezi zizaphendla indlela yokukhulumisana phakathi kwabakhokheli bamazwe la, uMnumzana Donald Trump loMnumzana Vladimir Putin. Ophethe uhlangothi lukarhulumente weMelika olubona ngokudlelana lamanye amazwe uMnumzana Marco Rubio ubekhokhela iqula leMelika. Icele leRussia belikhokhelwa ngumphathintambo obona ngezokudlelana lamanye amazwe uMnumzana Sergei Lavrov lomcebisi kaPutin uMnumzana Yuri Ushakov. Abakhokheli beUkraine bathi bebenganxuswanga emhlanganweni lo, kodwa umongameli Volodymyr Zelensky ukhangelelwe ukuba uzaqhuba umhlangano lomela eleMelika kulelo lizwe uMnumzana Keith Kellogg kusasa. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa loMnumzana Timur Gai olandela ezombusazwe weMelika ezimele.
Iqakathekile indaba ekhona le enkulumo ze-peace talks e-South Arabia. Amaphathamandla awe-Russia lawe-USA. Kodwa kumele kube le-Ukraine layo inikwe isitulo khona ngale ukuthi bawelelane ngendaba ze-peace talks. Ukuhamba bayawelelana i-Russia le-USA, i-Ukraine ingekho, kungathiwa kuza yenza ukuthi impi le iqhubeke phambili, ngoba siyakwazi ukuthi iRussia vele ayifuni ukuthi iUkraine ibe yi-member of i-NATO ukuthi bagcine ngathiwa i-land abayithathileyo e-Crimea lamanye ama-provinces awe-Ukraine. So kumele ama-Ukrainians lawo ahlala ekhona khonapho ukuthi bazwisisane.
Ngokubona kwakho singabona na abakhokheli bamazwe omabili uMnumzana Trump kanye loMnumzana Putin besenelisa ukuthi bahlangane bakhulumisane njalo ukuthuthukisa ubudlelwano obukhona phakathi kwamazwe omabili lawo?
Ukuthi uMnumzana Trump loPutin bazahlangana vele sasikwazi, wakukhuluma khonokho during the election ukuthi wayezahlala phansi within 24 hours aqede le impi on January 20. So hayi, lokho akumangalisi ukuthi uzaba ehlala lo uMnumzana Putin bakhulumelane izindaba ethi important for the world. Ngoba siyakwazi ukuthi iRussia leUSA yiwo amazwe alesikhali ezingakwanisa ukuqeda lo mhlaba. So kumele bakhulumelane kuhle and babonisane ukuthi which is the way forward. UMnumzana Zelensky vele ukhuluma position eyenziwa ngumuntu wonke. Siyakwazi ukuthi ma abantu besilwa kumele kube lo muntu yena lo abantu balabana laba abalwayo ukuthi bahlalisane phansi bakhulumelane kuhle and then kube le solution.
UMnumzana Timur Gai ulandela ezombusazwe weMelika besecungweni lotabuka Ncube weStudio 7 ese-Ohio khonapha kule Melika. Abanye abatsha eZimbabwe bathi bathwele nzima ngenxa yesimo esibi somnotho lokunye okubenza behluleke ukuziphilisa. Bakhuluma amazwi la ngesikhathi kulungiselelwa ukunanzwa kwasuku lweRobert Gabriel Mugabe National Youth Day, kubika uMlondolozi Ndlovu.
Abatsha abakhulumele Studio 7 bathi ilanga leli libalethela imicabango eminingi ngoba kunzima ukulithakazelela belambile bengela misebenzi, abanye bechapha imingcele besiya kwamanye amazwe lokunye okubathwalisa nzima. Usuku lolu lonyaka luthakazelelwa kobulawayo phansi kwesihloko esithi Empower Youth, Secure the Future. Ukhangelele ukuba kube labantu abafika inkulungwane ezimbili 20,000 abazahamba emkhosini lo ozakhokhelwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa eBarberville Stadium. Abatsha abaningi bathi lokhu akusoze kubancede ngitsho nakancane. Omunye wabakhala ngenhlupho ababhekane lazo ngu-Onias Dube othengisa impahla etshiyeneyo eHarare.
Nxa sikhangela khona lokhu kwamhla ka-21 ukuthiwa kuselebrata ilanga labatsha, uyazifananela ngoba abatsha batshona sizihlalele ezitaradeni, akula nto esiyenzayo ekhanyayo. even yokufunda ikufunda kuphela ukuthi uhlale phansi sesifundela udu abantu abasha sithwele nzima eZimbabwe
Morgan yathi ukusimo esifanayo
khangelele uhulumende ukuba ukubaselebrate ngaleli langa bekhangele njalo imihlupho eziningi-ningi abahlangana lazo
baningi abatsha abathwele nzima eZimbabwe uNtokozo Msipha laye uthwele amagabha avuzayo
siyalibona leli langa elifikayo elizabe likobulawayo kodwa hayi njengabantu abatsha hayi ayikho into esikhangeleleyo
amazwi kamsipha agcizelelwe ngukula kwashe zulu yena othi abatsha kabasela themba empilweni
akula vele siyabe sikuthakazelela nge-youth day yethu ngoba siyahlupheka akulamsebenzi abantu babhizi kathesi bayenza amadragi bayanatha izidakamizwa abantu abaningi babaleka baya kwamanye amazwe so vele kubuhlungu lokho njengabantu abatsha asikwazi lokuthi abazali bethu bona nxa babephuma ngaleso sikhathi sempi besiyalwela ilizwe ukuthi balikhulule bakhululani
kodwa omunye njalo osakhulayo uCuthbert Mdlongwa uthi kumele abatsha besebenze ilanga leli ukuphuma lamacebo atshiyeneyo awokwenza impilo zabo zibe ngcono
kuqakathekile ukuthi nxa sisenza amathuba abantu abatsha sibekwazi ukuthi kumele ahambelane lokuthi balokusebenzisa ubuchwepheshe ekusebenzeni kwabo ngoba imisebenzi imali konke le ntuthuko nje abantu abatsha konke even singakhangela le mifundo senziwa ngobuchwepheshe
osakhulayo olilunga lebandla leZANU-PF uTendai Phiri uthi ngamangalo uhlaba tshoko ukuthi abatsha bathwele nzima eZimbabwe
ungakombina ama-allocation ama-ministries uyathola ukuthi close to half of the budget is going towards abantwana labantu abatsha okuyinto enhle khonoko okukhombisa ukuthi iZimbabwe iyananzelela isikhathi esiphila kiso le demographic dividend that needs to be harnessed and is investing okuzwayo
usuku lwe Robert Mugabe National Youth Day lunanzwa ngesikhathi abanye abatsha besithi akukho ukubambekayo elizweni usuku lolu olwasaziwa ngokuthi 21st February movement lwalungo lokuthakazela usuku lokuzalwa kwayengumongameli uRobert Mugabe owafuswa libutho esikhundleni ngomnyaka ka-2017 ngiyimele iStudio 7 ngiseHarare ngumlondolozi Ndlovu
Kulaba dabuka eZimbabwe abathathu okubiwa ukuba sebelenyanga ezimbili bevalelwe emgodini weLonwen Mine eKrugersdorp eGauteng kwele South Africa. Umnumzana Thembani Dube isihlobo somunye wavalelwe emgodini lo ogcwele amanzi uthi badinga uncedo lokubahlenga. Kasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu lamapolisa asesigabeni seWest Rand alenkamba eduzane lomgodi lo. Kusanda kuba lengozi efanayo eStilfontein okwafela khona otsheketsha abaningi kwahlengwa abanye babo. Ake sizwe uDube exoxa ngodaba lolu.
Njengamanje kunzima baba ngoba into eyenzeka kukhona abawu-2 after a few days abawu-2 baphuma basho ukuthi bachaza ukuthi phansi labanye babashiye bethila but bese bezama ukuguba enye itrench ukuthi bayophuma kwenye indawo. So kwaphuma le-2 yaphuma i-right kwathi after a week masibuyela futhi sizama ukubetheka ngoba sesingena emgodini lapha bathola abawu-4 izidumbu eziwu-4 zeshonile right all in all labantu babewu-17 so i-2 yaphuma sathola izidumbu eziwu-4 kwazothi ngeyi-21 zikadizemba kwaphuma oyi-1 ethila abawu-10 bashiyeka phansi and namanje ibalokhu bephakathi laphana like bathi semasebegubha i-round bezama ukuthi bagubhe i-trench yokuthi baphume umgodi wadiliyela laba abanye basala ngani laba abasala ngapha yibo laba abaphumayo nalaba abanye abasele emanzini abawu-10 basele ngayo so at the moment asikwazi ukuthi basaphila ngabantu abangasekho so ingakho besicela nje usizo ukuthi sincediseke ukuthi baphume noma kungathiwa sebethule sikwazi ukuthola imizimba yabo
umntwana unowenu ngomunye wabo abangakaphumi khonapho
yebo ngomunye wabo
kuthiwa mbani igama lakhe
uCarlton Mvundla abafana basendaweni lapha bauye lo mfowethu then nabanye ababili abaseplumtree lo omfowethu hayi ubengakabi nonkosikazi ubengakabi nomakoti ubenentombi njalo sasemncane ngobuna-21 mangaphazamini then bese kuthi laba abanye abawu-2 uHelod Ncube yena-ke ushiye umakoti nabantwana ababili bese kuthi-ke omunye uthando lwenkosi Ncube naye yenazi naye ushintombi bengakazi nomakoti unaye umntwana kodwa ngaye bengakazi nomakoti
ye so manje lifuna ncedo bani kumele kwenziweni khona
uncedo baba esilidingayo laphana ukuthi cela ukuthi bakhishe noma ngabe kuthiwa sebethule ukwazi ukuthola imizimba yakho bayobekwa
lika lakhuluma lobani ngakhona ukudube
sebebaningi abantu esizame ukuthi sithole uncedo futhi ngamasonto sesazama sana se-police station kukhona omunye ugogo nje omlungu since from the start kwenzeka le nto okuthiwa ukhora kube lokhu esincedisa ngokwazi wasifingela namaloya e-human rights amaloya akhona since elokhu ebhizi athi azosinceda ukuthi abantu baphume so bathi basale nje ukuthi bathole imephu
umnumzana Thembani Dube ngodabuka eZimbabwe ohlala kule South Africa ubexoxa le Studio 7 ese-Krugersdorp e-Gauteng. So isikhathi sokuzwa imibono yenu linabalaleli beStudio 7 elisithumela yona ngeWhatsApp.
Idunsebe Studio 7 njani basakazi bethu esibathandayo indawo zoku lapho enikhona hayi nasencele ngabantu bakethu hayi kunzima kakhulu sazizwe inkulumo mina angiboni ukuthi ku-Afrika lesekhona lizo yifana eZimbabwe hayi kunzima uzabantu bethu province wabo baqhubekele phambili sibusa thina sisemazweni abanye abantu siyahlupheka manje azisebenzi sibizwa ngawo wonke amagama esingazalanga ngawo kunzima kanazi bathi yenza kahle uprezidenti wabo yenza kahle kuphi iyakhulisa zisadile manje lasemathekelendi mina angiboni into ayenza kona manje zihlele emazweni abantu azisebenzi izikolo zethu zifile silokhu sikhipha imali yakalezi ezizithola emazweni lawa siyenza ama-development siziyakhela izikolo izibhedlela kunamiti asinama-akhawunti ekhaya izikontirile ezisuka lapha esaphelela lapha e-Plumtree zikazike simiti manje silokhu simile lapha asisaqhubeki siya phambili umgwaqo lo usuka e-Plumtree uyebambazi ufile nawe umuntu uzakhona lezezi lamazilanda imali le e-Buddha Post emayitengwe le mali le mali yabathathela abantu futhi uzakhona zihamba through uBotswana angazi umbe labo mali lakhe inkomo ngayakwazi lokuthi imoto le mazilanda imali zihamba ngeBotswana ngoba zisaba umgwaqo lo we-Plumtree kuthi ufile hayi kunzima kula elizwe leZimbabwe lizima kula bantu hayi khona
sanibonani sanibonani bantu bakithi kuyamangaza nje ukuthi inkomo ziyadliwa kwezinye indawo ezibantu ugovernment uthi kakabikwazi ofuna ukukwazi ukwazi njani kuze kwazini nalawe kumbe sise-South Africa kumbe se-America ofuna ukwazi njani kufanele abhadale abantu ngoba inkomo zidliwayo inyamazana ze-government anti so i-government ayibhadali i-Africa mnangazi ukuthi khalela ngoba umnotho wona lo se-DRC ukufa khona utshontshwa yiwo ama-British nama-American wona wodwa nje uyakhona ukusupply i-Africa ibe right singena kubo-Sudan lapha singena emazweni amaningi vele ale mkhiqizo ngoba i-Africa onke amazwe anemkhiqizo
siyabonga balaleli baka-Studio 7 nani basakazi abanje abo Gibbs Dube otabo Kancube kodonga kandemire elikampani ziyasisiza kakhulu ngomsakazo ngabonga namhlanje nxa lingabale yami audio ngifuna ukuthi ngikhulume concerne ngamadoda engiyawazi ekhuluma kuhle ngoba imbono omnye lomoya olombono oyakhayo futhi njalo bayakhuluma yami comment ngithi bayakhuluma nje ba right but mina ngifuna ukuthi ngikhulume ngezinga lawo phezulu ungakhangela uMathewu chapter 24 verse 14 ungaqala nje ku-1 khona phana uJesu nxa bephuma ehamba nabafundi bakhe abafundi bakhe bathi ngifundisi uyayibona yayibona itempeli lezakhiwo uJesu uthi liyakubona lokho yebo ngiyabona libona ngiyakubona kodwa okusalayo ukuthi akulalithi elizasala hlezi phezu kwelinye akhulume sephambili athi kuzaba lezimpi lizawuzayo izimpi lamahungahungazo kuzaba nendlala kuzaba nalokhuyana
labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imbono yabo uhlelo lulakudokulingakhohlwa namhla sixoxa ngokubhekane labatsha eZimbabwe ukulabanye babo abathatha izidakamizwa ngenxa yokuhlupheka singalihluba nesihlobo sike sikhangele ezinye zinhloko zendaba ebezikhokhela uzulu weZimbabwe useveze imbono etshiyeneyo phezu kwamazwi kamongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi uzasuka embusweni ngo-2028 ababona ngezomkhathi bathi kuza kuna izulu elikhulu eZimbabwe elakho ukudala umonakalo omangalisayo siqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalisa ngenjabulo ngumthembo osithembayo uGibbs Dube lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.